Indabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohati benza isifungo sabasekeli bakamongameli welizwe leZimbabwe eState House eHarare. UZulu uveza imibono ehlukeneyo ngokugcotshwa kukaChiwenga loMohati ukuba ngabasekeli bakamongameli. Kugcodozwa ikhomishini ebunjwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ezahlolisisa ukubulawa kwabantu ngamasotsha ngesikhathi abanye betshengisela eHarare besola ukuphuza ngokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zithi umongameli Mnangagwa uyikhethe njani ikhomishini ezahlolisisa udlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho, kukanti ke nguye olawula ibutho lesizwe elabulala abantu ngaleso sikhathi. Selikhuphukile inani labantu abafela engozini zemigoqweni kulandela ingozi eyenzakale lamhla ekaDoma lapho kubhubhe khona abantu abalitshumi lantathu. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo olukhangelane lokuphathelane labesifazana asiyihluzeni bomama, sixoxa labesifazana ngabafisa ukukubona embusweni kaMnangagwa. Thumelani imlayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-past 7 ntambama lango-past 6 ekuseni kumakhakazi athi 909 AM 4930 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.